So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani tulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nhlangula 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke ledlula amakhulu amathathu ngemva kokutholakala kwabalitshumi lambili 12 belalo izolo bevela kwele South Africa.
Asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena ngalapho egedini leboda, abaningi bayachapha bayafohla, kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona.
Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende, njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna eleZimbabwe libuswe libandla linye, i-one party state.
Even kusiyaphuma umgabi kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini, kwaphuma ama-statement acisha afana lawo nalawo ukuthi hhayi akula nto enjalo, abantu bakhuluma into ezingekho, abantu batheni.
Amapholisa aqhubeka ebopha amagqwetha esetheswa amacala achiyeneyo, kodwa amagqwetha athi lokhu yikuhlukuluzwa nje nguhulumende
ngoba ubhekile nje kukhona ende ku-ovala ukuthi kulesandla semfene.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kunabantu abalitshumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni izolo, okubangele ukuthi inani lasebetholakale belegcikwane leli likhuphuke liye kumakhulu amathathu alamatshumi amathathu lambili, i-332. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ngaphandle koyedwa abantu bonke laba ngabavele kwele South Africa. Lolu gatsha luthi njalo inani lasebesindile selikhwelile laya kumatshumi amahlanu lanye, i-51, ngemva kokuphola kwababili. Ukukhwela kwenani labale coronavirus lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esehlele ukuthi ngomvulo mhlaka 15 lilanga lokuzila kanye lokukhulekela ukuthi umkhuhlane lo udlule. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elumukisa uZulu ngomkhuhlane lo, e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikubonayo, yebo inani labantu ababanjwe umkhuhlane we-corona liyaya liyaqansa, ikakhulu abantu abavela ngaphandle. Asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena ngalapho egedini leboda, abaningi bayachapha bayafohla, kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona. Ngakho-ke nginesiqiniseko sokuthi umkhuhlane lo umnengi kulalokho okubhaliweyo, uyedlula i-300 le ekhulunywayo, ngokuba baningi abagulayo abangatholakaliyo, ukuhlola akwanelanga, kuhlolwa kancane, kakuyiwe emakhaya, kakulandelelwa abantu ngendlela ephangisayo ukuze uvinjelwe lo mkhuhlane, ngokuba nxa kunje kuza kufa abantu abaningi kakhulu kulalokho esikubonayo.
Abantu laba abavela kwele South Africa ngokubona kwakho singathi ngempela babuya belawo lo mkhuhlane yini, kumbe bawuthola kuma quarantine centers eZimbabwe lapho abahlala khona?
Akula ndlela yokuthi abantu bonke laba batholakala begula abavele South Africa leBotswana bangabe bebuya bewubelethe lo mkhuhlane besuka khona. Kuyacaca ukuthi phakathi ema-quarantine centers indlela uhulumende aphethe ngakhona kwenza kube lula ukuthi abantu bayathelelane. Mhlambe kubuya kulomuntu oyedwa ogulayo evele South Africa afika athelela abanye, mhlambe kubuya oyedwa ogulayo eBotswana afika athelela abanye. Kungendlela abantu abaphethwe ngakhona khona laphana kwenza kube lula ukuthi bathelelane, kuhlangana abavela ngaphandle lalabo abavele bekhona ubususanda. Kakulungiswe indlela ama quarantine centers ethu asebenza ngakhona, abe ngahlanzekile, abe lokudla, kuhlolwe masinyane, bavikeleke abantu kule social distancing, lazo zonke into ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke emkhuhlaneni we-coronavirus.
Ngaphandle komkhuleko wangomvulo lo Ncube, akukho yini okunye okungenziwa ukwenqabela lo mkhuhlane?
Kunengi vele uhulumende angakwenza ukuza kwenza ukuthi izwe likhululeke ukwenze ukuthi i-coronavirus ingandi phakathi kwelizwe. Yikubusa kahle bangebi umkhuleko omkhulu odingakalayo ukuthi abantu abakuhulumende bayekele ukusijontshela baphathe kahle imali ezivela ngaphandle lokudonethiweyo kuye lapho kufanele kuye khona ngokuba yikho kwenza izinto zingahambi kahle. Nxa ngabe lokho bengakuboni lo mkhuleko noma singawenza sizile ukudla sizilele ukuthi kuphele i-coronavirus asoze sebenzi umkhuleko omkhulu kakhulu ngokuthi uhulumende kayekele ukwebela abantu abuse ngendlela eqondileyo ayekele ukuphatha kabamalungelo abantu ahloniphe umthetho leconstitution indlela into eqakatheke kakhulu okwedlula khona lokho yikho kumele sikuzilele ukudla ukuthi uhulumende abuse kahle nxa ebusa kahle le coronavirus iza kuzabalula ukuthi sivikeleke kuyo umbuso oqondileyo ohlonipha abantu yiwe siwudingayo okwedlula amaphilisi lakho konke okunye kulandele emuva ngemva kokuthi sesi uhulumende omuhle oqondileyo
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngegcikwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna leZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state. Embikweni eliwethule izolo ibandla leli liphinde lasola uhulumende ngokuthi athi amalunga ebandla eliphikisayo avame ukuthi athunjiwe njalo ahlukuluzwa ngamapholisa khona kungasiqiniso ukwenzela ukugcona uhulumende. Lokho kulandela wetheswa icala kwenkokheli yabatsha kuleli bandla babalisa unkosazana Joanna Mamumbe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imaroba, abantu bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi yecungula ezombusazwe.
Indaba yombiko wekhule esizwayo akumelanga ithathe nje kube indaba elula ukuthi kazembe ukhulumile wathi sokwedlule. Ngokuya esintini sithi akulantuthu engela mlilo. Kungabe kukhona okukhona esingakwaziyo thina bona abakwazi sokungani sokuthisa ngaphansi kusincane sokusenza ukuthi bekhulume. And vele umuntu nxa eza kutshaya ikhulu angeke avuka suku mathi kusasa ngiqinisile sibili ngiyakutshaya ikhulu. Even kusiyaphuma umgabi kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini kwaphuma ama-statement acisha afana lawo nalawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bakhuluma into ezingekho abantu batheni. So asonto esingayiphonga ukuthi isidlulile sokuphelile ngoba uminister ukazembe setheka kula nto enjalo asazi ukuthi kuzafika nga asazi lokuthi kuvela nga ingxenye yinto ekhona kumele ithathwe ngaye ngeweyithi yena le ebuye ngakho nxa kungekho hhayi kuzadeda kudlule.
Labo abaqanjiweyo ke ukuthi bengabe bebangela lokho
asazi ukuthi kungabe kuyisiqiniseko esinganani ukuthi laba abantu abaqanjiweyo bale ngabe belesandla ekwenzeni into enkulu engangekhulu. Ngoba ungakhangela abantu abaqanjiweyo ngama-journalist ngama-civil society activists maybe laye nje job scholar labe G4 asikwazi asibaboni ukuthi isandla sabo side okunganani ekufinyeleleni into ezenzakala eZimbabwe. ngombono wami mina ngibone ngani nxa kungaba le coup eZimbabwe ayengeke ivele ebantwini abanjengabona lawo ngoba ngokuya ngokuya kathesi umongameli nxa ngikhangele upresident uMnangagwa angabe esesaba kakhulu abantu abaphakathi kuZANU PF okudlula abantu abangaphandle kweZANU PF nxa kungaba le coup eZimbabwe ngaphuma within abantu abakuzanu PF njengalokho kwayenzakala kumgabe kungaba kuyikudinga nje indlela zokucasha-casha angiboni sibili ukuthi laba abantu abaqanjiweyo ngabantu abangabe beyingozi kangako ukuthi bengaze betshaya ikhu elizweni
daba lolu lokubotshwa kweziphathamandla zebandla le-MDC nkosazana Joanna Mamombe labanye
solu siba complicated kakhulu soluthiya umuntu nje ordinary engakwazisisa ukuthi kambe wenzakala kambe kakwenzakalanga labo nje babe ngama victims esehlakalo sokuthi uhulumende uvelule isandla esiqinileyo and ufuna ukubasebenzisa most likely njenge-example ukuthi abanye abangakucabanga okufanana lakhona lokho bekucatshangwa ngamantombazana lawo ukuthi benze ama-demonstration kumbe bayenzeni kuza kwenzakala izinto ezinje so angibona ukuthi kungabe kuhlangane le khuye yena leyo kukhulunywa ngayo but bangaba nje just ama 15 ukuthi vele uhulumende kwakathesi kudinga ukuthi isandla sakhe sizwakale ebantwini ukuthi yey bantu nxa sisithi izinto zinje zinje lokuthi nje la amantombazana kube lomnyama thize nje endabeni yabo bafuna nje impi yeZANU PF le MDC iyehlela phezu kwamantombazana lawo ambona sokunengisibili bengabe belabele sandla phakathi kwakho konke lokho kwenzakalayo
lo ngumnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Alwela ilungelo likazulu athi asedlela evalweni kulandela ukubotshwa kwabo mahlayana ngamapholisa. Kunsukwana ezisanda kwedlula sokubotshwe amagqwetha ayisithupha abalisa abomnumzana Patrick Dererai, igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa uThabane Mpofu, uLomen Chimuriwo, Tapiwa Makanza, Dumisani Dube, Joshua Chirambwe, lo Nkosazana Choice Damiso. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society ithi isikhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwamagqwetha esetheswa amacala angaqondakaliyo. Sixoxe legqwetha elilwela ilungelo likazulu umnumzana Ngqobani Sithole osebenzela inkampani yamagqwetha eNcube Attorneys ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumqoka ukuthi ubone njalo nivumeleni ukuthi ngicabangele ukuthi kungaba lezombusazwe ngoba ubhekile nje kukhona ende kuovala ukuthi kulesandla semfene ungathi uyakhangelisisa amagqwetha la abotshwayo amagqwetha isikhathini esinengi athanda ukuthi abuzisise kuhulumende akufake ovala ukuthi indlela izinto ezenziwa ngayo kazicaci ngakho ke nxa ukuthi yakukhangela uyabusubona ukuthi uhulumende laye usengani usesebenza ngendlela eyokuthi labo athola ungani ngabakho esayidini lakhe kumbe ehlangothini lakhe uthanda ukuthi asebenzise isandla sokuthi batholakale besenkantolo beyizibotshwa ngendlela engibona ngayo ngenye yezinto esingathi ngesilungu is to make a statement ukuthi all those that do challenge yena uhulumende ngendlela ayenza ngayo batholakale sebengabantu ababotshwayo kuyadanisa kakhulu.
Njengamagqwetha manje kuliphatha njani lokhu kubotshwa mahlayana esikubona kusenziwa amagqwetha? Liphila njani? Seliphilele evalweni na? Ungasitshela njengamafitshane.
Umsebenzi kumele uyenziwe. Ingozi zomsebenzi ziobala esikhathini esinje ukuphilela evalweni into lonke igqwetha selikubona ukuthi yikho sokukhona kodwa umsebenzi kumele uyenziwe ukhulumende kumele avume, kumele azi ukuthi kulamagqwetha, and njalo kumele aku-accept ukuthi abantu bazabuya emagqwetheni. Abanye abalezibindi besithi hayi ukhulumende katsho ukuthi indlela into lezi azibamba ngayo kazikho ngendlela ezivunyelwane ngayo, ngoba phela ilizwe leli likanje balaleli, abantu kufuze labo batholakale bekwanisa ukuthi babuze uhulumende ukuthi kanti izinto zenziwa ngendlela engayisiyo njani, ngoba phela kulesivumelano ukuthi izinto kumele zibanje ngendlela enje.
Manje njengamagqwetha kukhona yini elikwenzayo ukuze lizivikele ekubotshweni lokhu esikubona kusenzakala?
Okuse okubala ukuthi amagqwetha ale association yayo okuthiwa yi-law society, and isikhathi esiningi ungenza into engaphandle kumbe uphambuke kulokhu i-law society ethi amagqwetha akwenze, iyathatha isinqumo. Ungathi yananzelela yona i-law society sinike ama-statements amaningi sitsho ukuthi ilokudana ngendlela izinto ezenziwa ngayo, ilokudana ngendlela into ezibanjwa ngayo. Kusitsho ukuthi yona i-law society kayiboni kule cala ngalokho okwenziwa ngamagqwetha. Ngakho-ke thina sizazivikela ngemthethweni, sizazivikela kumthethwandaba. Umsebenzi ukhona, sizancedisana labafowethu laba abatholakala kuthiwa kumele bangene enkantolo babotshwe. Sizabancedisa ngendlela ngakho konke esingakwenza emthethweni.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu esebenzela inkampani yamagqwetha Ncube Attorneys ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende useza kwethula umthetho ophathelane lemali yamalobolo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele liphephandaba ukuthi abanye abazali sebesebenzisa amadodakazi abo ukwenza imali besala ukuthi bayokwenda nxa imali yamalobolo ingabhadalwanga yonke. Iphephandaba leChronicle lithi kule jaha elileminyaka engamashumi amabili lantathu elibotshiweyo izolo ngemva kokubulala owesifazane oleminyaka engamashumi amabili lantathu wamquma umzimba ngesaha. Leli phephandaba lithi isidumbu sikankosazana Thabelo Mazolo satholakala edramini endlini eMatshamhlophe. Amapolisa athi kutholakale incwadi etshela uTawana Ngwenya ukuthi abulale njani umuyi. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Young Studio 7, mina nje into engikhala ngayo, khala ngomhlobo oyi-1 ofuna ukubusa ilizwe. Ilizwe kumele libuswe yiyo yonke imhlobo ekhona elizweni. Kungabi lo mhlobo ukuthi ungaphuma lokubusa umuntu oyiwani. Lizwe kutshintshwane kubuse yonke imhlobo njengakwamanye amazwe.
Salibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Lona okhuluma ngu-Gift Sonduku uMfokandlovu laphana ePlumtree endaweni yakugamba. Ngikhothama nakuso isilo sakomthwakazi ubulelani kalobhengula kamzilikazi ngithi bayethe indaba ezitha. Basakazi kulento enye encane nje ebengifisa ukuyidlulisa emphatha kahle esengiyibona isithe chithisaka, ikakhulukazi iyenziwa ngabomama. Kuyenzeka ukuthi uluntu mama uthe engena efonini mhlawumbe kamnyeni wakhe wathola izithombe zomunyu mama mhlawumbe othandana lo baba ongakwakhe zisefonini kamkakhe mhlawumbe uhambaza ebesethatha lezo zithombe ezisabalalise ezifake emagrupini bezifake ngaphi nangaphi khona kuyena kuyinto embi kakhulukazi mangabe phela umkakho mhlawumbe kube khona okurong akwenzayo elo makhwapheni awuhlali ngani labo babakazi labo malumekazi lilungise lolo daba ngoba masuthethe lezo zithombe zakwazisabalalisa ey'nkundleni uyogeyinani wena at the end of the day. So nzama ukuthi sizwe sakithi sizwe sikamthwakazi ake kubuyele ubuntu asike sibuyele ubuntu ngoba la uma umuntu wesifazana usenda ubuze bomunye umuntu wesifazana kufana lokuthi la uzinqonulile zame ezinye indlela zokuthi lilungise hayi ukuthi uthumele izithombe emagrupini ngoba leyo nto iyenza nawe ubonakale engathi awula ngqondo. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Livuka njani basakazi besitudio sezi okhulumayo ngukhethiwe okaluphahla ngikhuluma ngiseBotswana. Ngizothanda ukuphawula lani kancane hayi kakhulu ngendaba MDC ekamakhuphe lochanisa. Ngiyadideka ngidana ikakhulu ebantwini bakithi abantu besintwini ukuthi babhizi bayathuka bathukana lo mama kumakhuphe okanye beyibo labo bantu abakhuluma lolo limi olufana lolwakhe bemthuka bemthukela umuntu okhuluma ulimi olungasho lwabo lo muntu abamthukela umakhuphe engumuntu vele ongabathandiyo bona abantu bakithi basebenzisa kanti alubuke bathanda waye wayengabafakanga bona bavotelwa bona laba abantu abathuka umakhuphe okulobaba lo okhuluma ukuthi mhlathi womuntu ekhuluma publicly ekhuluma kumsa emsakazweni engumuntu omdala nje mabe ngimuzwa bekutheni ukuthi yena ahamba ayevotelwa lowo baba simvotele thina njengabantu besintwini amele abantu bakithi. Nginanzelela ukuthi yikho kulama councillors angu 19 kumbe mangaki akobulawayo city council babe ngaphi labo bantu abathuka umakhuphe namhlanje bengazange bona bama sabavotela baba ngama councillors akithi amelela abantu bakithi bakomthwakazi esigabeni sakithi.
Ayazi ukuholwa ngabantu abangafundanga kutwa ngupresident ungafundanga kubuhlungu kakhulu. Into yonke ayiyenzayo kwacabangi kayazi lutho uthembe inkani and leyo nkani inkani yokungafundi phela abantu bezani pepho mnangago laba bayenza kuphela vele akula nto abayaziyo and bona into abasuka beyikhothe ikuthi kusasa nxa besiya kwamanye amazwe bafika besithini bafika bebabheka njani akula nto abayaziyo la. Angikuthi ungupresident uyengenela umuntu okuphoza umbuso usiyamthathela izinto zakhe ngapha uthi ungupresident oclean kodwa ngelinye ilanga abantu bakithi ngangcono sifi yazi ukufa kungcono kakhulu kunokuhlukunyezwa yilezanu pepu umbuso kamnanga ngubuhlungu abangafuni ukuthi bona bemamele abantu abangafuni ukulungisa ilizwe kambe abantu ababhekana lokutshontsha ukubulala abantu nokuthumba abantu omnangagwa abazami ukufunda ukuphatha abantu abazinyuka amakwapa
njalo leli lizwe ngokwalo lona liyi-lockdown vele zoma belandela amazwe alezimali ayenza ama-lockdown kumele ivule le-lockdown le uphume wonke nje wonke amashoni asezikhundleni kuke kubuse eminye imihlobo noma ungasumdebela obusileyo kubuse umvenda isifayini lo muntu onke ebusele ekhalanga lalo libuse like libuse ilizwe sifone ukuthi utshintsho lwakhona luyenza njani kungavusi nje amashoni awodwa.
Salibonani kustudio 7, salibonani Zimbabwe muhle. Mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngale nto ekhulunywayo manje indaba mlonyeni indaba egudwini ngoba vele bathi akulantuthu kungenamlilo ayinyuki ngawoswaka. Into le ekhulunywayo manje ngokuthi hhayi uhulume ukhona enye indoda efuna ukuthi bayigenqula ngendlela eyabuya ngayo izohamba ngayo ngitsho nayo uyayibona ukwesaba kubonakele ngokukhansela i-contract leyade inikeza umntanayo ngoba kule vidiyo engayibonayo kuthiwa kunomfundisi wase-America wathi hhayi indoda kwamele iphenduke ngoba ngitsho nensuku zayo zibaliwe hhayi engathi abantu benganyathela ngamandla sokuseduze lapho kuyiwa khona ngithemba abantu bafundile kumaphutha ayenzeka ngalesana sikhathi
balaleli ngalibingelela olubingelelayo ngufoka khuphe yina mphuma lapha ehome state lapha ayiduzane nje hheyi sathi ayizi COVID bathothe Zimbabwe siwosa pha safike ekhaya amaphota azafa avulwa
ai
nan lapha lapha eCape lapha hey kuzima sibili sokunzima kithi ai le mizi siyathola sokungasela lutho sasola sokwadilika vele sathola sokujekela ngezigodo sokuzima la pele impahla zisadluli zisiye ekhaya kusadluli lutho akusanampa labo makhuphe labo lokuzendawo abaxabana bona bodwa ai liyasingeni asinandaba layo thina hayi mina ayinandaba layo abangubabo bathi baxabana okwabo labo lothamisa kwethu baxabana okwabo hayi singeke safafa savuswa ngumfazi ngumhlobo wami sile umakhuphe akodwa soze safa savuswa umntu ongumama noma kuthwala akula nto enjalo
iyaziwa vele iZANU-PF ukuthi iphila njalo nakakusebonisa ama-true colors akhe neZANU-PF yakhe so ayikho into abantu abangayenza siqalile nje siqalile nalegu ground siqalile nje kuphela ukuthi abayenzi nje ayigu ground isenza bese besenza nje ngokutshontsha nokuthotsha abantu
sanikungelela abazakazi basestudio 7 hayi sanibonga kakhulu emsebenzini okusinikeza indaba okusinika konke kwezulu ethu lasezimbabwe ukuthi kwenzakalayo hhayi mina nginqube ngila ngase-South Africa endaweni yaseRivonia hhayi mina ngifuna ukuthi ngizama ukuphendula le nto enje omunye ubaba ekhuluma lapho ukuthi amaphoyisa abathathele izimali emakhaya bafayindisa yazi abantu fanele ukuthi izinto ezinjalo basakazi bethu bengazivumi nani into ezinjalo kumele nigquzele mpela emsakazi ukuthi abantu bengavumi ukuthathela izimali ngamaphoyisa ngoba kahlehle i-lockdown ayilandanga muntu abantu abasuwabadale into zonke lezi i-COVID-19 kodwa thina kuyasimangaza siyazakhamuzi ukuthi kahlehle into esedala yonke le nto ukuthi kuhlukunyezwe thina sishayela umkhuhlane esingawaziyo sihlusha sitshela loko naloko into esingayaziyo sihlukunyezelwane kanti ngento esingayaziyo thina abantu siyazifundela thina sibe yithi esisaba ukufa kube yithi esisaba umkhuhlane siziphathe kahle manje uma kuthiwa singemashophu singasebenzi singayikuphi kuphi kanti ngempela ngempela sesingamadonkini la asebenza from ekuseni ukuze kube usuku kuthiwa idonkini yalama ukuyihlukumeza lo hayi siyabonga basasitshela mpela sike ziphande nathi mani sike sicatshangile njengabantu
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhulumende weleBhilitane usesolwe nguzulu walelo lizwe ngoba umnotho walo ukhangelelwe ukuya nganxele ngenxa yokuvalwa kwelizwe ngendaba yegcikwane le-coronavirus eleBhilitane lilenani labahlasele ligcikwane le-coronavirus eliningi okwesibili emhlabeni jikelele kulandela eleMelika inhlanganiso yentatheli zindaba ezilonda okungasese ithi ingxenye yenani labadabuka kwele Nigeria abayadinga umsebenzi kwele Netherlands nyakenye abazakali ukuthi baya ngaphi linhlanganiso ithi iningi licathangelwa ukuthi lihanjiswa ukuyasetshenziswa ukuthengisa ucansi ngesikhangele esivela kwele Melika umkhokheli webutho uGeneral Mark A. Mali usexolisile kuzulu weleMelika kulandela ukubonakala kwakhe ehamba egcekeni leLafayette Square lomongameli Donald Trump ngeviki edluleyo ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokubulawa konsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd. UGeneral Mali uthe ukubonakala kwakhe kulindawo ehamba loTrump kwatshengisa njengani usekela ukungenela kwebutho ekulwisaneni lozulu otshengiselayo ngokuthula. Kwebi isithelo lethu lalamhlanje wathi sikhangele indaba ebezikhokhela ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi
Kusobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ufuna eZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state. Amapolisa aqhubeka ebopha amagqwetha alwela ilungelo loluntu esethezwa amacala achiyeneyo kodwa inhlanganiso yamagqwetha iLaw Society ithi lokhu ikuhlukuluzwa nje kwamagqwetha nguhulumende. Sulugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempelasonto elithukele.